Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 10 kuNcwabakazi 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le-TRC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe i-diaspora vote. Ikhansili yakobulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yaleli dolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni njalo uthi kabasoze baboche kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TRC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende weZimbabwe kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zakhe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe i-diaspora vote ngesiNgisi. EleKenya lenze lokho kwakuqala kukhetho oluqhutshwe izolo olokudinga umongameli, amalunga ephalamende, amakhansila kanye labo sibalukhulu bezabelo. Loba enkundleni yeTwitter namuhla uChamisa uthe ukuvota kulilungelo elimqoka elimele liphiwe abantu beZimbabwe bonke ngitsho labaphandle kwelizwe. Uchayelele Kenya kanye lekhomishini yezokhetho kulelo lizwe ihlombe ngokuvumela izizalwane zeKenya ukuthi zivote ziphandle kwelizwe njalo ukhuthaze uhulumende wakuleli kanye labeZimbabwe Electoral Commission ukuthi labo benze okufanayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seTRC umnumzana Gift Ostalosi siziva.
I-diaspora vote iqakathekile kakhulu ngenxa yokuqala lilungelo labantu bonke baseZimbabwe abangaphezu komnyaka we-18 kubana bevote ke bekhethe uhulumende abamfunayo. Okwesibili, kuqakathekile ngeyokubana i-diaspora yiyo encedisayo indaba emkhonweni weZimbabwe. Angeza ke lithi nxa kuyimali siyabafuna, nxa sokufanele ukuthi bekhethe uhulumende abamfunayo sithi kabakwanisi ukuvota. Okwesithathu, kusemthethweni we-SADC, le-African Union Protocol on Elections, ukubana ke abantu ke abaselizweni labangaphandle bevunyelwe ukuvota. So yiyo esithi ngama-electoral best practices ngesiNgisi okufanele ke elandelwe.
Kodwa abezanu bathi udubo olukhona ngolokuthi bona bafakelwa izijeziso ngamazwe afana labo Melika leBhilithane ngokunjalo kabenelisi ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Hayi, kathesi into eqakathekileyo akufanelanga ukuthi kube indaba yokuthi abavunyelwe ukuyakhankasa noma abanye bayavunyelwa ngenxa yokubana ke abantu baseZimbabwe balelungelo ngamaZimbabweni. Uhulumende ulenkinga lamazwe akhona ngale, hayi khona ke labantu ke beZimbabwe. E-South Africa silama-sanctions ke ngendaba ye-South Africa, so kufanele ukuthi siye abantu be-South Africa bevunyelwe ukuvota, bonke abantu bayavunyelwe kubana be-South Africa. So angeza ke sathi umthetho uyatshintshwa ngendaba yokubana ke uhulumende kulokungazwana kwakhe labanye ohulumende ukubana ke sincindezele abantu ilungelo labo lokuvota.
Ngaphandle kokukhuluma nje likhipha ama-statements phezu kodaba lokuthi abaphandle bavote lolu siziba, kukhona yini okunye elikwenzayo?
Yeah, esikwenzayo kakhulu ukuba le engagement ngeke edlule esibhaleleke eSouthern African Development Commissariat ukubana ke sikhulumisane labo ngendaba ke yama reforms ikakhulu indaba ye diaspora vote ekuyilo ilungelo lokuqala esikhangelele ukubana finally protectwe njalo silungisise kuma reforms okwesibili sibhalele Addis Ababa Ethiopia ku African Union ukubana ke silungisise indaba yokubana ke kube lama reforms ikakhulu ilungelo ke labantu base diaspora ukubana bevote lokhu sikwenza ikho ke kathi finally sekuma meeting esawayenza singapiwa ke amathuba yi secretariat esilungisene layo ukubana ke sibonane labe SADC labe African Union ngendaba yokubana ke kube lalawa ama reforms ngenxa yokubana kithi sibone qhakathekile ukubana ke bekhona kwana ukhetho ke longabi contested okugcina njalo ke si engage ke namanye ama partners kwele Zimbabwe ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke thina njengama Zimbabwe salilungelo sokubana ke sisebenze sokusemthethweni okuhlanganisela ukutshengisela ke ukubana kube lokhetho ke olupheleleyo eZimbabwe.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Belief Gawule yena othi ukuze abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota kumele amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso azethesa amalunga ezano PF ukuze enelise ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Umumo wokuthiya leZimbabwe uthiyene kakhulu. Kuda kumele amazwe lawo asiphathe kuhle amazwe angaphandle ukuze bona abantu abangaphandle bengabi ngabantu abazabe bephangelele ukuthi engathi umumo weZimbabwe lo njengalo abantu bona bona banjani amazwe anjengalana akusebenzise njalo njengakhona okwabakwenzayo ekutheni bafake ama-sanctions ukuthi bayihlulekise kuhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo umumo oza kuba khona ngokuhamba kwezikhathi alibe inguquko esiba khona kuhamba kusiphambili asento engayenziwa nje into ezathatha isikhathi iyakunanzelela ukuthi lathi ama-sanctions analakasuswa ngokuhamba kwezikhathi.
Kodwa ama-sanctions kumbe izijeziso elikhala ngazo baba Gawule kuthiwa zafakelwa iziphathamandla zeZANU PF ezini lutshwana nje.
Baba Nkomo, ngithanda ukuthi ungakukholwa khonokho nawe unje njengomuntu weZimbabwe ube kwazi ukuthi i-IMF dina ayisincedisi ngitsho okhonokho kufathela lama inhlanganiso ingathi amagama emhlaba ayisayo anawulwa ngo-America lamanye abalamandla ayiwo abasizondayo abasinika incedo ngitsho ukusincedisa kodwa sibonile ngesikhathi se-inclusive government laphana ngenxa yokuthi kwakulabanye abantu ababathakazelayo bachipa ini siba ikunedinetisa lapha lalaphana ayisikho koloko Nkomo. Ama-sanctions lana akhona Nkomo ayalimaza even umama lwana wabuyayo lwana uraportiwa lwana wabuyayo o-United Nations watsho njalo wathi lokho umumo lwana usafisa the ordinary man in the street awusafishi umuntu otagetwe yiwo ama-sanctions but umuntu makhazi ozihluphekelayo nguyo ohlukunyezwa ngama-sanctions.
Bakhona abathi ile saba ukunqotsha njengeZANU PF ngoba abantu abanengi abaphandle kwelizwe basuka bebalekela umbuso weZANU PF.
Eredweni yakho yangikuze u-interview amadoda asisekela kakhulu iZANU PF ase-America abo-Britain abo-South Africa ngaphandle kwelizwe abasisekelayo sibili okuzwayo athi kamunyane okudingiselayo ukuthi ngabe kunjalo asinabo ngitsho noyedwa. iZANU PF abantu abanabakhangayisozitha zeZANU PF kodwa abantu abakhona amazwe nalawa akiwo ayiwo athengisa ukuthi ayizitha kithi thina njengelizwe leZimbabwe so ngakho singabathemba njani bona abantu noma kuyabe kuvotelwa kuwona lawo mazwe.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU PF. Ikhansile yakobulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yedolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Phansi komthetho obukhona, umuntu ubehlawuliswa idola leMelika elilodwa engapaka okwehola elilodwa endaweni ehleliweyo iParking Bay. Ubethi engasuka lapho lanxa ihola lingakeneli ayebhaka kwenye indawo ahlawuliswe elinye njalo idola leMelika okuyinto ebisolwa kakhulu ngabanengi. Kodwa kumbiko ewethu lenamuhla ikhansili yazise ukuthi phansi komthetho omutsha umuntu engapaka endaweni thize ahlawule lelo dola usesenelisa ukusuka njalo ayepaka kwenye indawo elokhe esebenzisa intshintshi nxa ihola lingakeneli. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yabahlali iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi inguquko le ayitsho lutho. UDube uthi bafuna umasipala abhatalise abapaka izimota idola kumbe amadola amabili emelika ngelanga hatshi ngehola njengalokhu okwenzakalayo.
Asitsho ukuthi sesinqobile sesithole esakudinga ngoba thina esikukhalelayo yokuthi iBulawayo sesichazi nge-23 babuye le ndlela ezakuthi abantu bangabajeni ukupaka edrobheni ngoba sesimandela edrobheni ekuthi sesenza ulamo okutshengisela ukuthi abantu imithengo leyo $1,000 per hour inzima ebantu kodwa esikufunayo ukuthi imithengo leyo mhlawumbe yehliswe kwenzela ukuthi lalaba abasebenzela edrobheni benelisa ukuphaka izimota zokho kathesi umuntu uyasebenza 8 hours sosomele kuphaka nge-$8 ngoba kuzakathi kafake 1 pound phambi kweshop yakhe phambi kwalaphasebetrabol sozamthatha $8 per day ngakho khakuleta kolokala nge-8 days sezehlokakhe imali ipose eneni kakhulu. So khona kuyala kulesisifa ukuthi i-city council kayipheli nge-23 ezakwenza ukuthi abantu babe-encourage ukuthi babuye bazophaka ngokuningi bakwe-23 yona ile
7,200 ngokunjalo nxa ethe wehlisa imali yeparking yaya lapho elifuna khona libona ngani engayithola yini inzuzo?
Inzuzo zakeyithola kakhulu okuyisikhathi ngoba kadesibananzela abathengi baphaka izimoto ezitateni lapho ngakhonakwenzaukuthikasilalahlekelwe imali eningi kufana lokuthi na kule bhizinisi yakho ungadulisa ulutho abaekodwalwehlisa abantu babo abazokuthenga ngokuneka so through ama-volume ngathi inumber ezinye imali yakho leyangadiyifunuta ayithola. So xa kuyukuthi 7,200 bays ezikhona koqawayo kuba kuhle ukuthi wonke lanama-bays abe fully occupied khona kuyala kuzenza ukuthi isikansili a-realize imali yakhe bathole imali ten-three nathole imali yakhe kodwa kathesi okwenzakalayo abantu bathiye idolobho lingelamuntu akulazimoto edolobheni ihlekana singathi into engabe kule 1-8 kumbe 1-6 yezimoto ezikhona ihlekane ekuqani kakhulu khona kwenza ukuthi imali eningi bacabanga ukuthi angayithola abasebenzi kodwa-ke bangaabisiiintezi udola lo-$3 yimthelisemshiphayo kona bangamali yalisisa kodwa ezenza encourage abantu babuye lezimota bazopaka kodwa-ke paka bekwazi bayakadani. So yikho esikuthi encourage azo kudana ea siyabonga ukuthi bazibili amazisathi kakhulu ukuthi umuntu angazakachilwa ngoba umile siyefaka 5 minutes okhethomini kodwa athathe imali ye-1 hour. Siyabonga ukuthi la ma-councillors wabonile kukhuluma kokucounsiling yabayisapoti imibono yezakhamizi futhi baphinde bakusapote futhi khona okwenzela ukuthi idolobho libe smart idolobho libe idolobho lesimart.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iConsumer Council of Zimbabwe ithi imali esidingwa ngumdeni olabantu abayisithupha ngenyanga isiyehlile ngenxa yokuwa kwentengo yamafutha ephethulo. Imali le yehle ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane eziyisikhombisa lamashumi amathathu 7,000 ngeviki edluleyo. Isiphathamandla seConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Muchekeza uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Enze lakho kuyathabisa ukuthi into siyehlile. But nxa kukhangelwa isilinganiso lesi, ifamily of six seyenelisa ukuthenga just an extra loaf of bread. Lapha ngizama ukuthi ngichasisele ukuthi ukuthi yebo kuyehlile, but akuyehlanga ngendlela sasikhangelela ngayo. Isikhathi esinenge intengo yamafutha ingakhwela, into zonke ziyavuka sezikhwele khonapho khonapho and across ama sectors wonke. And the percentage ezikhwela ngayo is by far indlela eziyehle ngayo khathesi. So njengehlanganiso emelela abathengi sithi yebo iyehlile, but ukuyehla lokho ngesikhiwa singathi ku-insignificant. Sikhuthaza abamabhizimisi ukuthi babekwazi ukuthi umthengi lowo nguyoyenza ukuthi bona babe khona. Nxa kungela consumer akula provider of service, akula provider of goods. So kube le ndlela yokubona ukuthi ukomo le esengwayo bethatha uchako kuyo bayayisenga ngendlela yokuthi bazaqhubeka beyisenga even ilanga elilandelayo. Kungabe ukuthi siyahle siyisihlenge namhla ihle ife.
Baningi yini osomabhizinisi abangafuni ukwehlisa intengo yempahla kumbe ukuthi ihlale injalo? Bayiphula yini umthetho kumbe labo intengo yokuwoda impahla iyabadulela?
Lizananzelela ukuthi lapha eZimbabwe asilawo umthetho we-price control. Sake saba lawo umthetho lo 2007-2008, kwafakwa i-Price Control Act, izinto sezitshelwa ukuthi lokhu kuthengiswe ngemali leyi. But ngesikhathi sakhona sa-experiensa uswelakala kwempahla amastolo wonke kwasala kungela lutho ngitsho ngitsho. So kathesi uhulumende azange afake umthetho we-price control. Kulama-social contracts okuvumelana phakathi kwama-service providers, ama-manufacturers, lama-consumers. Lokhu they are not price control, but indlela zokuthi sikhulumisane sibonisane ukuthi intengo ingaba lapha sibe ngesikhiwa bathi i-win-win situation. So laba abayala ukuyehlisa intengo abalacala, but bayawonela ama-consumers yabo, bayazionela bona labo ku-business yabo. Sisikhathi esiningi sitshela ama-businessmen ukuthi bengakwazi ukuthi i-consumer comes first before umthetho, kungaba lo competitor uzavala ibhizinisi yakho. So sikhuthaza abamabhizinisi ukuthi ababe lobungani obuhle lama-consumers. Uhulumende sikhuluma la esikhathi esinenge siyabonisana, bayabuya bebuza ukuthi sibona njani sibanike. Into esikhuluma esikhathi esinenge ukuthi ihulumende ayimendele imithetho or even ukucreate eyinye iza create ukuthi i-business kube le environment enhle ukuthi abantu bayenze amabhizinisi. Environment ingaba enhle kuyenza ukuthi amabhizinisi bakompite. Once singabala amabhizinisi akompithayo, bona ngokwabo they will regulate, bayaziregulate ama-price azabonakala yehla.
Umnumzana Comfort Muchekeza, isiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abathengi olwe-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni, njalo uthi kabasoze baboche kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Lokhu kwaziswe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi izolo. Unyathi uthe labalemibhobho eyangeniswa elizweni ngudlu ivela kwamanye amazwe kumele bayilethe. Inyathelo leli liza ngesikhathi izehlakalo zobugebengu obenziwa izigilamkhuba ezihlome ngemibhobho zisanda elizweni. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Amanyathelo okuzama ukuthi kubuthwe izikhali ezisezandleni zezigebengu aqondile. Siya kubona kusenzeka kwamazwe ahlukahlukeneyo ukuthi uhulumende baphele kokuthiwa yi-amnesty ukuxolela abantu abangabe belezikhali ezingekho emthethweni ukuze bazihambise kuhulumende. Ngakho-ke la amanyathela aqondile ukuthi abe khona. Benze khona lokho abakwenzayo ngokuba siyananzelela ukuthi kwandile kulamalanga ukubanjwa kwenkunzi, kubanjwa ogogo labokhulu, abantwana abancane, izitolo, kubanjwa imizi, kubanjwa amabhenki, kubanjwa zonke nje indawo lezi lapho okutholakala khona imali, uyathola sekulokufa kumbe sekubanjwa inkunzi. Ngakho-ke izikhali lezo zimele zisuke ebantwini abanjalo.
Ubona iphuma ngobunengi limpopo yini Ncube, ngitsho lezigebengu ezibamba inkunzi zisiza phambili ziyihambisa emapholiseni?
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokhu uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende, ngokuba abantu ababamba inkunzi ngabantu abazinikele ukuqhubeka bephila yona leyo mpilo. Izizathu zabo zinenginengi kakhulu ezenza ukuthi baphile yona leyo mpilo. Akulula ukuthi basuke bahambise izikhali lezi. Siyasikubone kuzanywa kwamanye amazwe, yebo kambe abanye bayahambisa izikhali, kodwa izigebengu zona ngokwazo hayi ziyazigcina izikhali ziqhubeke zizisebenzisa. Ngakho-ke kangiboni ukuthi kuzaphumelela lokho abakuzamayo ukuthi abantu bahambise izikhali kuhulumende.
Ikhona kuyini okungenziwa Ncube ukuze kuqedwe udubo lobugebengu, udubo lwemibhobho esigcwele ebantwini?
Izizathu zokuthi abantu babe lezikhali ezingekho emthethweni ziningi. Amabhoda ayavuza, imingcele iyavuza, izikhali ziyasuka eSouth Africa zisuke kwamakhelwane zingene elizweni, ezinye zivela kubo Mozambique, ezinye ziphuma ezinkambeni emasotheni lasemapholiseni labanye abavunyelwe ukuba lezikhali elizweni. Kanti-ke ukusetshenziswa kwazo kuhambisana le ndlala esiyibonayo, abantu bengaholi, abantu bengela kudla, abantu bengela school fees, bengela renti. Ngakho-ke ubona sekubanjwa kakhulu inkunzi. Ngakho-ke unqanda lokhu kuyikuvimbela ukuthi izikhali ziphume emasotsheni lasemapholiseni, izikhali zingene elizweni. Kanti-ke njalo kuyukuthi abantu bangabi lesizathu sokuba lalezo zikhali lokuzisebenzisa ngaleyo naleyo ndlela abazisebenzisa ngayo.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla, isixoxa lomnumzana Dan Moyo ohlala eMelika, njalo siphatha udaba lokuvunyelwa kwezizalwane zakwele Kenya ukuvota zisemazweni achiyeneyo. Umoyo uthi lokhu kumele kuvunyelwe laseZimbabwe.
Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken uthi
Baba Dube, siyakuthokozelela kakhulu esikubone kusenziwa ngama-Kenyans ekuvumeleni kwabo ukuthi izizalwane zabo ezingaphandle zibe lelungelo lazo lokuvota. Sibonile bevota ku-embassy yeKenya. Into ejabulisa kakhulu le kuyatshengisa ukuthi amanye amazwe e-Africa ase-progressive ayakwazi ukuthi izizalwane zabo ngama-citizens noma zingekho elizweni zingaphandle, okusalayo inkaba zazo ziselizweni lakibo, njengoba lathi inkaba zethu ziselizweni laseZimbabwe njengama-Zimbabwean citizens. Kuyatshengisa njalo futhi ukuthi iKenya iyarespekta i-constitution yayo, ngoba i-constitution yayo iyavumela ukuthi izizalwane zazo zayo zivote noma zingaphandle.
Okwenzakala kwele Kenya ubona zani kungenzakala yini eZimbabwe?
Njengoba ngisho, i-constitution yeZimbabwe layo iyakuvumela ukubana izizalwane zayo zivote zingaphandle. So kusho ukuthi lana okuhluphayo nguhulumende ongafuniyo ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezingaphandle zivote. Sike saba nemihlangano eminingi lenkokheli zelizwe leZimbabwe. Ngo-2019 sahlangana lo President Edim Nangagwa eNew York, sayixazulula udaba lona lolu olokuthi sikhala ngokuthi sifuna ukuvota ngo-2023 wathembisa u-president nangakho ukuthi hayi ngo-2023 ngempela uvumelana lathi ilungelo lethu lokuvota lizolungisa ukwenzela ukuthi sikwazi ukuvota.
Ye, eZimbabwe babamoyo kwehlulane mvele ukuthi kwenziwe wonke khonoko.
Nanku-ke manje u-2023 usesondele ama-elections ayeza. Yeah, asikezwa lutho ngodaba lokuthi sizoqala nini even ukuregister ama-members amaZimbabweans angaphandle. So siyazi ukuthi ngelinye ilithuba eselilahlekile leli ngoba angiboni ukuthi ngokuhamba kwesikhathi esokwenzakele bangakhona ukuthi bafeze izithembiso zabo zokuthi sizokwazi ukuvota ngo-2023. So ngezinye indlela ngamafitshane umongameli mina ngakho umuntu ongathembakaliyo, umuntu ongelaqiniso, ngumuntu ongeke uze umthembe ukuthi into akutshela yona yiyo azoyenza. Yibo laba bantu aba indicator left kodwa bajike right. Thina njengezizalwane zeZimbabwe sizoqhubeka sikhankasa ngodaba lwethu lokufuna ukuvota ngoba lilungelo lethu. I-constitution yethu iyakuvumela lokho. So mina ngithi kwabakithi kwabantu bakithi lingalahli themba kuzolunga ngoba ekugcineni iZimbabwe kumele i-understand ukuthi sesiphila ku-global village manje and amaZimbabweans angaphandle aya contribute kakhulu kumnotho weZimbabwe ngoba singathi i-third of i-GDP yeZimbabwe izimali ezibuya ngaphandle ama remittances abantu bethumela izimali ekhaya. IZimbabwe mayifuna ukuthi ithuthuke kube lempumelelo umkhonomi ukhule kube lemisebenzi kumele ikwazi ukuthi izizalwane zayo ezingaphandle zinikezwe ilungelo lokuvota ukwenzela ukuthi lazo zibe legunya lokufuna ukuncedisa ekwakheni isizwe sakibo.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eWashington DC. Oyengu nkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ube semthethweni ndaba njalo namuhla lapho alethwe khona enkantolo efuqwa nge-wheelchair ngemva kokwaliswa kwe-ambulensi yakhe ukungena emthethweni ndaba. UGaina Kumede Studio 7 uxoxele eqwetha likaMbayiwa unkosikazi Beatrice Mthethwa.
Well, I mean, firstly, the idea of umuntu ogula njengoMary should be arrested and put in custody and placed before a magistrate. A good condition where she can't come to court. And umama lo, ugu physical pain, ugu psychological pain, ngoba abantu bakhe kababoni. Ngazifaka ezikhathuleni zakhe ukuthi, honestly, a woman who has not seen her kids for 32 months, now she must be arrested because we are cool. Like kwanisu uhamba masepha sike court. What sort of justice is this? Ngiyazibuza ukuthi am I a facilitator of this injustice by being part of it? Uzibuza imibuzo eminingi ukuthi konke lokho okwenzekayo shuwa. I-justice le engiyi-part of yiko wangikhalisa shuwa. Na manje I'm still very pained by this whole nonsense.
Manje walisiwe batheka qhubeka lokho ebuya e-court engumuntu ogulayo. Uzwa njani okwanamhla?
Uyazi wake waba ku-hospital ngelinye ilanga wangabuyi kwathiwa kabuyi noma egula noma enjani kabuye sagcina sesihambe ne-ambulance. Besa omagistrate bahamba bamurimanda khona eku-ambulance. Kukodwa nje kona lokho is something I haven't seen. I've been a lawyer for 41 years.
Siyabonga unkosikazi Beatrice Mthethwa. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele yimi untungameli Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.